U-Obey Makamuzi eliminyanga kamabasa ngomnyaka ka-2007 uqale ukuphatheka kumncintiswano wokugijima imango emide ngomnyaka ka-2014 lapho aphatheke khona kumncintiswano we-Cross Country Championships waqhutshelwa endaweni yeNketa Park eselokitshini leMpophoma. Lo mfanyana ofunda esikolo sesamathonga esendaweni yeHlekwini ugijima endawonye loyise uBrian owayelilunga leqembu leHarlem Athletics Club ebutsheni bakhe esahlala edolobheni leMuthare. Njalo kunguye onanzelele isiphiwo somntanakhe ngesikhathi lomfana emlandela nxa ezigijimela nje eqinisa umzimba.
Ukugijima vele ngazile milapho ngoba ngithanda ukuhamba ukugijima nje ngiphathinji vele ngakakhize lawo asengibobonise ngiyagijima ngoba lawasebonise ukuthi amsenamaesikhulo.
Ngenyanga kamabasa uHobe uphatheke kumncintiswano we-PPC Matopos 33 miler ultra marathon ongamakhilomitha ngamashumi amahlanu lantathu. Baningi abasole ukungena kwakhe kulo mncintiswano besithi kumhlukumeza, kodwa uyise ka-Obey uBrian uthi yena umntanakhe uzaqhubeka egijima ngoba isiphiwo sakhe asithiwa ngumdali.
Angikwanisi ukuthi ngithi ungagijimeli mina ngimathi ngibona ukuthi isiphiwo sakhe because awuzabe kuyenzakale. So kungenza into engenzakale nebantu omnyama sethu akuvunyelwa yethenza that. But emakhiweni bavidi masebancane bazinto eziningi masebancane balungenza lapha yethu nabantu omnyama sesithi hayi akuyenze semnani kakhulu hayi sitheni asikwani ukuzazika ngayo. Singathi asikuphakele kwenzima enkulu ngoba kuleta kubuye.
UBrian uthi isifiso sakhe ngesokuba umntanakhe athi angafikisa iminyaka elitshumi lesithupha kumbe elitshumi lesikhombisa ayephatheka kumncintiswano wodumo owe-Comrades Marathon elizweni le-South Africa. Laye u-Obey uvumelana loyise ukuba ulekusasa enhle emdlalweni wokugijima. Ensukwini esanda kwedlula u-Obey loyise baphatheke kumncintiswano we-Old Mutual Nkulumane Fun Run lapho aphatheke khona kumjaho we-10 kilometers njalo uqede ngemva kwemizuzu engamashumi amathathu lanhlanu le mizuzwana engamashumi amahlanu 35 minutes and 50 seconds. Njalo unqobe kulo mncintiswano uKenisius Nyamuza utshaye intambo ngemva kwemizuzu engamashumi amabili lathoba munemunye ele mizuzwana engamashumi amathathu lanhlanu 29 minutes and 35 seconds. Ngiyimele isitudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.